Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni ya Studio 7 ngomvulo ziku 1 kaNtulikazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathintambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama.
UHelen Zille kwaphuma emalangeni esithena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxoxa kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwe ama-documents aqhubeke eSouth Africa engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty.
Hlanje eleZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo nemisebenzi kamoya omnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatsho namhlaka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999.
Ngifisa ukuthi arubana lilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga namuhla esenza ngalo ekuthiwa yi-celebration.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi leZimbabwe libe ngumgcinisihlalo weSADC lokuthi iqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi eleZimbabwe libe ngumgcinisihlalo weSADC lokuthi liqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke ngokusebenza lamanye amazwe emhlubulweni oseningizimu ye-Afrika. Uthi eleZimbabwe lizahlala lizivikela kumizamo yamazwe aphetheya eyokuthi ibhidlize amalungelo elizwe lakhe kulandela ingxabano phakathi kweleZambia leleZimbabwe kudaba lobudlelwano leRussia lelizwe leMelika. Asizweni amazwi akhe.
Our nation will be hosting the SADC summit, where Zimbabwe will assume the chairmanship of SADC. This will see us consolidating, expanding, and diversifying the socio-economic development agenda of our region, as envisioned in the SADC industrialization agenda. We reject hegemonic tendencies and intrusive foreign maneuvers by some West countries bent on sabotaging the rights of the people of Africa to true independent sovereignty.
Umongameli Mnangagwa ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lamuhla lapho obekungcwatsha umoya omnumzana Romeo Mutsunguma obhubhe ngenyanga edluleyo waphiwa inhlonipho yobuqhawe lesizwe. Ezinye ingcwethi ezicubungula zombusazwe ziyasola amazwi kamongameli Mnangagwa zisithi okungathuthukisa umnotho welizwe kulethe inhlalakahle ukuthi eleZimbabwe liqede inkohlakalo njalo lingephuli ilungelo loluntu. Elinye icele lebandla le-TCC lithi amalunga alo abotshwe ngesonto eGweru abesedlula ikhulu akhululwe engetheswanga icala. Isiphathamandla salelicele umnumzana Amos Chibaya utshele iStudio 7 ukuthi abakade bebotshiwe bebezama ukuxhasa umndeni kamoya umnumzana Mboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo njalo bavalelwa esitokisini. Umoyi wayelilunga lalelibandla obikwa wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2022. Kodwa imota zabakhululiweyo zibikwa zilokhe zisezandleni zamapholisa. Lokhu kwenzakala amalunga e-TCC afika phosa amachumi ayisitshiyangalombili abotshwe kumaviki amabili edluleyo elokho esentolongweni elwisa ukukhululwa ngemali yesibambiso eye-bail. izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathintambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa wethule idale elabaphathintambo abangamashumi amathathu lambili 32. Kubaphathintambo laba abalitshumi lambili 22 balabasekeli ngamunye bese kusithi abalichumi babe labasekeli ngambili. Lokhu kutsho ukuthi leli dale lilamalunga angamachumi ayisikhombisa lane 74. NabeZimbabwe bathi inani elikhululeli yilo uhlupho lwakuqala oluzabangela ukuthi abakwamanye amazwe bakhohlakale. Kodwa uMongameli Ramaphosa uthi bekungela inye indlela yokwehlisa inani leli njengoba bekudingeka ukuthi wonke amabandla alichumi lanye 11 akuhulumende omanyano abelomeli kulo.
Wonke amabandla mile ukuthi azahlonipha isekelo sombuso abuze ngobuqotho lokubumba imithetho engancindezeliyo.
Iningi litshakululu ngemva kokuba bhatha lwendaba zasekhaya luphiwe umnumzana Leon Schreiber owebandla le-Democratic Alliance i-DA. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kungenxa yokuzwelana labakwamanye amazwe unkulumo eziqhutywe ileli bandla ngaphambilini.
I-DA siyakhumbula ukuthi ile alternative migration policy ethi yona abantu abavele sebese South Africa belama-ZEP kufanele ukuthi ngabe baphiwa i-permanent residence eSouth Africa ngoba bayasiza kakhulu kumkhonomo weSouth Africa. UHelen Zille kwaphuma emalangeni esithi yena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxoxa kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwa ama-documents aqhubeke eSouth Africa. Wabe sesithi lawo ama-foreigners alapha engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty, aphiwe isikhathi sokuthi alungise ubudlelwano labo leyo home affairs wenzele ukuthi baqhubeke bese lapha ngokusemthethweni.
Kodwa ke abanye bathi bakhathazekile ngomphathintambo wogatsha lwezempilakahle omutsha umnumzana Aaron Motsoaledi. Umnumzana Motsoaledi nguye obephethe ugatsha lwendaba lapho abesilwa khona kakhulu efuna kwesulwe amaphemithi e-ZEP. Umgcinihlalo wenhlanganiso lwamalungelo abomama kwele South Africa Victor Smatutu uthi balesiyezi ngokufakwa kukamnumzana Motsoaledi kwezempilakahle.
Sisaba ukuthi songenzeka ukuthi afike la kwezempilo awomise kugcine kunzima ukuthi singabantu bokufika sifinyelele ekuthini selapheke lapha ezibhedlela lasemtholampilo. Siyathandaza ukuthi lokhu abe yikho khona esemnyangeni wezekhaya angazila kho ngapha kwezempilo ngoba impilo yinto eqakathekileyo kakhulu.
AbeZimbabwe abaphila ngezemidlalo ukulingisa lokucula labo bathi bakhathazekile ngemva kokuba ugatsha lwezemidlalo lamasiko luphiwe umnumzana Gayton McKenzie owaziwa ngeculo lokuthi abokuza abahambe. Umculi weZimbabwe uPrithi Ndlovu ohola iqembu lezingilosi zezulu uthi abazi loba izifiso zabo zizaphumelela na.
Into ebesiyikhangelele kakhulu ebesiyifuna ukuthi kube iyenzeka kithi ama-artist abuya ngaphandle ukuthi basehlisele at least i-price yama-permits ukuthi sikwazi nathi ukuthi sithole ama-permits sikwazi ukuthi siperforme silezincwadi nathi ezisigunyaza ukuthi sibe khona lana elizweni lase-South Africa.
Bakhona abethula iphika ngogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary oluphiwe unkosikazi Siviwe Gwarube owebandla le-DA besithi mhlawumbe kuzabalula ukuthi abantu ababo abangalamaphepha bemukele lula ezikolo zikahulumende. Abaningi bayathokoza njalo ngendaba zemisebenzi lokuqhutshwa kwamancane njengoba lezi ngatsha sezandleni zebandla le-ANC lapho abaningi abathi bathemba bazaqhubeka bevunyelwa ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi amancane njengoba bekusenzakala eminyakeni engamachumi amathathu edluleyo. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Lamhlanje eZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo lezenzo zikamoyo umnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatshona mhla ka-1 kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi elixoxele Studio 7 lichaze umuyi umnumzana Nkomo njengeqhawe elalizimisele ukubona isizwe esikhululekileyo njalo esikhokhelwa ngenhlonipho. Induna uMayeng wafuyana wemaphisa uthi umuyi wendlala iqhaza elilesisindo.
Iqhaza wayidlalayo kithi lanamhla lokhu liyaphila, kudala wahamba. Yacabanga ukuthi waqala ukubizwa kwathiwa umfather Zimbabwe ngesikhathi kulele mphi yonkululeko. Wabizwa kwathiwa umfather Zimbabwe ngesikhathi sesithole usibuze. Wabizwa kwathiwa umfather Zimbabwe namhlanje siyengasekho phakathi kwethu.
Uchief Sikhobokhobo wenkaya uthi kunzima ukuthola umuntu onjengaye.
Ngambona lo baba indlela ekhuluma ngayo, esindlala ngayo, angisayifumani ngayo. Ukuthi ikwalithi yomntulwana ukuthi itholakale izaba nzima, sazi njengoba
owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Umnumzana Matthew Sibanda uthi udaniswa yikuba iZimbabwe iyehluleka ukuphuma losuku olusemthethweni olokunanza umuyi.
Ngesifiso sami ngifisa ukuthi abana lelanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lelanga lamuhla esenza ngalo ekuthiwa yicelebration, sikhuluma ngakho konke nje okwakusenziwa yilida yethu.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMasendo umnumzana Elton Dube uthi umuyi umnumzana Nkomo wayehlonipha amasiko.
Wayewathathela phezulu kuyo yonke into eyayizifanele ukuthi yenzeke. La manje lokhu sikhala ngoba wahamba nje kwaba lesomiso esifana lesi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Benny Moyo owalwa kumpi yenkululeko uthi umuyi watshiya umlandu.
Sasimuthi ngesikhiwa i-nation builder, ukhomanda wamabutho eZipra, wasitshiyela umlando esikwazi ukuthi ngabe ulapha ngabe uyakwazi ukuyicakulula. Abantu beZimbabwe khona bebona namhlanje ukuba bakhutha ugatsha ngokutshayela phandle.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumabhalane jikelele wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi umuyi walwela amalungelo oluntu okusobala.
Ilanga elibuhlungu ngoba ma usukhangele ngemva kwalokho sibuyele ku-era yama-80s lapho abaphethe amandla baqale khona ukusebenzisa imilitary against ama-civilians.
Osakhulayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Ostalo Siziba uthi amandla okuqhubeka bephatheka kwezombusazwe bawathola ekuzinikeleni kukamuyi umnumzana Nkomo. Kuthi ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Linda Sibanda uthi umuyi uNkomo walwela ilizwe okusobala ngisho lakubani, kodwa bayadana ngendlela uhulumende asephatha ngayo abantu. Umuyi umnumzana Nkomo wazalwa mhlaka 19 ngoNhlangula ngomnyaka ka-1917, wabhubha ngomnyaka ka-1999 mhlaka 1 Ntulikazi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Wayethethe uJohana Fuyane belabantwana abane ababalisa uThandiwe, uSibangelizwe, uSehlule loThuthani. Waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiya ku-1999. Ibandla ayelikhokhela eleZaphu lenza isivumelwano se-Unity Accord ngo-1987 ngemva kokufa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ngombhuqazo weGugurawundi. Kusenjalo ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bekukhunjulwa umkhokheli webutho leZipra umuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owabhubha ngemva kokudutshukelwa yibhomba eZambia ngomnyaka ka-1978. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo elithi isimo samanzi silokhe sibucayi kulandela ukufa kwezinye inkonxa zamanzi ezamabhawuza osokubangele ukuthi kube nzima nxa kulungiswa imigwaqo. Kulezimfa kumbe kuphathiswa labo ababecitshelwe amanzi. Ukuze sizokune ngalolu daba nenhlelo ezikhona zokulungisa lolu hlupho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lomgcinisihlalo wekomiti ebona ngamanzi ekhansili yakobulawayo uKhansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane.
amabhawuza esilawo currently mathathu emathathu nje akumele abe yi 7 so amanye afile esikhathini esiningi eli 1 liyabe lisebenza emgwaqweni njengoba liyakwazi ukuthi siyenza imigwaqo mhlawumbe esikhathi abe yi 2 nxa ama projects kuyimgwaqo empilo ehlukeneyo then elinye ligijima lamanzi lihambise ezifendi yananzelela ukuthi i water shedding yethu kulezi nsuku isinde kakhulu sesihlala isikhathi eside singelamanzi so lapho kudujekwe khona okubuthene khona abantu sabe sikhuthaza ukuthi at least kube lamanzi ukwenzela ukuthi kungabi lenkinga yemkhuhlane so izimfa eziba khona kobulawayo amabhawuza bayagijima bezame ukuthi bahambise amanzi la amabhawuza esifisa ukuwathenga amabili sifisa ukuthi angezelele lapha kuleli nani esilalo mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe sisiyafika ku-September, October esikhangele ukuthi vele isigaba somnyaka lapho kuyabe kungelamanzi khona okusiriya sizabe nelisa ukuthi sibe sisiyathatha amanzi lapho esithatha khona sishida izakhamizi njalo ngoba amanzi ngenzakala ukuthi ebe semalutshwana kakhulu esiwadonsemadamu ngoba i-percentage esilayo kathesi isiyehlile ngempela
solungaphi uhlelo lokwakha idamu njalo siyalithe uhulumende uzadeclare ukuthi idolobho lakobulawayo isimo salo samanzi sibi kakhulu sokungaphike lokho
uhlelo lokwakha idamu khathesi solwaphuma ezandleni zikabulawayo semsezandleni zikahulumende nezinwa yibo asebelungisa ukuthi kuqhubeka ngaphi kusiya kusiphi step ukuthi asisela information etheni sesimelele yena uhulumende sizwe ukuthi kini njoba siyakwazi sonke nini ukuthi amanzi angithi ngakakhulumende amanzi ngakapresident eZimbabwe so izinwa yiwe controller amanzi esikhangelele ukuthi labo bazakwenza ngeso elikhangele isomiso esikhona kobulawayo bazakusheshisa lolu daba kwenzakala igujwe lalidamu abantu babenefit
ezinye inhlelo ezikhona ke ezamanzi eliyake lixoxe ngazo yiziphi elikhangelela ukuthi lazo zingafezwa
izinhlelo ezikhona yizo zinziyana ezingamanga lakathesi igwayisha ngani which is a long term a government project medium term yethu ipopoma dam elisezandleni futhi zikahulumende esikhangelela ukuthi lapho bengaqedelela izinkulumo isizwe sizathola ukuncediseka bese kulandela-ke i-duplication of ama-pipelines enyankuni insizo kuyindaba esisalinde imali kuhulumende ukuthi siqalise leli projekthi siyiqedelele ngokuphangisa kodwa-ke hayi ubulawayo akalawo amanzi siyathembisa izakhamizi ukuthi zisibekezelele khonapho esithi khona amanzi lingabona esiba khona siyacelisa sincenga abantu bakobulawayo khelela phela ufake umakhontena olawo ngoba lathi kungenzakala ukuthi anytime sathi sibona ama-reservoirs eseyehlile amanzi sicithe wena ule 1 hour watholela amanzi sesizama phela ukuthi siphampe kungani kuyaphakama then bese sizovulelana ngokuhamba kwesikhathi lathi siyazama ngawo wonke indlela ukuthi amanzi is right amanzi lilungile lomuntu abantu bathola yenze not even enough you find ukuthi maybe in 7 days abantu bathola ilogic lithola amanzi nge 2 days so abantu sebafunda ukuthi amanzi ayafilwa kuma containers ukuze abalase for a certain period but then ngoba vele bakhona sabe singelawo ama containers alinganele imuli zethu kugcina kusenza abantu belayinela ezikotsho of which ngamanzi angekho proper for i-community ukuthi bewanathi isimo samanzi asikho sihle yikho engakutsho at the end of the day akukho normal
lo ngukansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo
abazancinta kukhetho lukamongameli wemelika ujoe biden lodonald trump sebeqalile njalo ukukhankasa kulandela ingxoxompikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo ukudonsa nzima kukabiden kwezinye izikhathi kungxoxompikiswano le sekuchiye amanye amalunga ebandla lakhe edinga ukuthi ngobani ongathatha indawo yakhe udonald trump lojoe biden baqhubeke ngokukhankasa ngeviki edluleyo kulandela ingxoxompikiswano yabo uBiden ezama ukupha abasekeli bakhe igunya lokuthi uzilungiselele ukukhokhela okwehlandla lesibili ukulandela ukungaqhubi kuhle kungxoxo-mpikiswano.
I give you my words that Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Ngiyalethembisa mpela bengasoke ingene kukhetho lolu ngingalathemba lokuthi izenelisa ukuqhuba lomsebenzi ngoba iqiniso ngelokuthi kunengi okungalahleka kulolu khetho.
Umkhankaso kaBiden wangempela viki ubulithuba lokuthi aguqule umcabango wabanye abakubandla lakhe elama-Democrats asebecabanga ukuthi ukungaqhubi kuhle kwakhe kungxoxo-mpikiswano kutsho ukuthi sekumele kudingwe omunye ongamela leli bandla kukhetho.
If there were a new, a vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Ngabe kulomunye omutsha oleminyaka ephansi kwekaBiden okubandla lama-Democrats, ngibona sengathi abantu bebezathatha leli thuba ukuvimba uTrump.
UTrump uthi ingxoxo-mpikiswano le iveze ukuthi ukhetho lolu ngolokukhetha phakathi kwamandla lobuthakathaka.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden.
Umbuzo wonke ovotayo afanele azibuze wona namuhla ayisiwo ukuthi uJoe Biden engenelisa ukuma kungxoxo-mpikiswano yemizuzu engamashumi ayisishiyagalolunye 90 na, kodwa ngokuthi iMelika ingenelisa ukuma okweminye iminyaka emine uJoe Biden ese-White House.
UTrump utshele abasakeli bakhe ukuthi ubona sengathi uBiden ngasoze aphume kulimncintiswano.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats they're talking about.
Abaningi bathi ngemva kokuqhuba kukaJoe Biden kungxoxo-mpikiswano uzatshiya lumncintiswano, kodwa iqiniso ngelokuthi angiyiboni kusenzakala lokhu ngoba wenza ngcono kukhetho ukwedlula amanye ama-Democrats wonke abakhuluma ngawo.
Amanye ama-Democrats okukhulunywa ngawo ukuthi angancinta endaweni kaBiden agoqela umsekeli wakhe uKamala Harris, uGovernor weMichigan uGretchen Whitmer, oweCalifornia uGavin Newsom, kagumbe oweKentucky uAndy Beshear, loweIllinois uJB Pritzker. Phakathi kwabalakho okungena esikhundleni sakhe akula osekhuthaza ukuthi uBiden atshintshwe. Ukutshintsha omelaleli bandla kukhetho kungakaqhutshwa umhlangano weconvention yaleli bandla kudinga ukuthi uBiden aphume kulomncintiswano.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Jill Biden, and that may be even tougher.
Bazamele baye eWhite House bayezama ukukhuluma laye ukuthi achiye, njalo kuzaba nzima ukuthi achiye. Bengazama njalo ukukhuluma lomkakhe uJill Biden, kodwa lakho kunzima ukwedlula ukukhuluma loJoe Biden ngokwakhe.
Umkamongameli watshela umkhankaso waqhutshwa ngemva kwengxoxo-mpikiswano ukuthi umkakhe uveze ukuba ngumkhokheli woqotho weMelika.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Elimbone izolo kungxoxo-mpikiswano uJoe Biden, umongameli woqotho obekhuluma iqiniso. UDonald Trump ubekhuluma amanga wodwa.
Ucwaningo oluqhutshwe yi-CBS News luveza ukuthi abasekeli bebandla lama-Democrats bathi uBiden kumele aqhubeke ngokuncintisa kulolu khetho. Isicamfundo sezifundo zombusazwe ekolishini leMarquette University uJulia Azari uthi umhlangano weconvention yiwo ozathatha lesi sinqumo, hathi okuphuma kungxoxo-mpikiswano.
State of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive of how people will vote in November.
Ucwaningo lwezombusazwe olukhangela indlela abantu abavota ngayo luveza ukuthi imihlangano yama-conventions yiyo engatsho ukuthi abantu bazavota njani ngolezi, hathi ingxoxo-mpikiswano.
Umkhankaso kaBiden uqhube umhlangano lamalunga ekomiti ye-Democratic National Committee ngomhlangano we-convention ozayo. Amanye amalunga ekomiti le atshele abezindaba abe-Associated Press ukuthi umhlangano lo ubuncoma umkhankaso kaBiden njalo ungakhangelanga ukungaqhubi kwakhe kuhle kunxoxompikiswano. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA News uScott Stearns lalwethulela yimi uDabo kaNcube oweStudio 7.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ima Studio 7 amahle ngalitshona njani ndivuka njani hambe shiwa mapolisa la masosha ndiniliphetheyo phele zokuthula niliphetheyo nelilwa lesigebengu hambe shiwa nxa abantu betshontsha kangaka shiwa mapolisa likwazi likukhangele nxa umphakathi usithi uyasukuma kube yini elivimba umphakathi ndithi batshontshe kuze kube nini lo muntu litatsho nje kuze kube nini.
Basakazi linjani lonke, siyalibingelela ngothando lwethu lonke lukaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi liphile basakazi lonke lisakaza uStudio 7. Hayi, siyayizimbali bakithi abantu bahlukumezeka ngala mapholisa kumbe bona baphuza igidi zezigidi zemali bahlezi kuhle emzini yabo behlukumeza abantu, kanti imisebenzi yabo ngokuhlukumeza abantu kumbe kumele bakhangele amasela. Hayi, kuwe abantu be-CCC bengababona sebebalandelela, bebabona lelo bandla sebebalandelela. Waya bezani bengababophi, batshontsha bayona benza yonke into. Waye bengambophi umnankakho, waye bengabophi umnankakho, abadla imali ezikhulunywa kangaka la belandelela labantu abangalamacala ngoba baphiwe insimbi le mbhobho yokubulala abantu. Hayi, bengabosiyangisa mani, kanti bazalwa ngabona laba amapholisa aningabantwana bezimbabwe.
Studio 7 njani? Yasesicela imilayezo yethu kibali sesiyizibalwa ku-Studio 7 sesiyiziphuma kuningi okusihluphayo thina sihlupha ngamanzi lapha sicela uhulumende angenele kithi asila manzi sithele nzima sesihamba amakhilomitha amakhilomitha ama-20 kilometers siyawukha amanzi sicela uhulumende angenele kithi niphosana umlayezo lo uye phambili khona le Studio 7 yabingelela abalaleli bonke abasakazi.
Salibonani, salibonani, salibonani kuStudio 7 linjani? Linjani? Khona ngapho ngaseMelika. Hayi bantu baka basakazi baka Studio 7, lingangikhohlwa phela bakithi, lingangikhohlwa. Hayi, lapha eZimbabwe kunzima bazalwane, lingangikhohlwa ngenews. Ngicela inews, ngicela inews. Hayi, laba bathi thina siyahola kumathebelele ndi-North balamanga. Thina sikakuboni lokho uhola. Lokho sabhalisa mbesile 4 months sabhalisa lakhathesi asiboni lutho. Lokho sabhalisa siqeda ukuvuna lakhathesi asiboni lutho. Asazi ukuthi baholisa ngaphi emathebeleleni North. Mina ngisemathebeleleni North enkanye kosikhobokhobo.
Salibonani Studio 7 basakazi lonke abaka Studio 7 elisilethela izindaba ezihlukeneyo. Sweduli kabothu lokho lokhulumayo ngungwenya osuka endaweni yasebhinga eChibila kusobhuku uTylos Ncube. Thanda ukubonga bakithi umusa wenkosi. Ngikhuluma kanje ngiseBotswana eGaborone. Ngithike kini lonke elisekhaya, salibonani bakithi linjani? Izindlala lezi hhayi ngomusa wenkosi kuzadlula.
Lawo bekungamazwi enilinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona ibandla le-CCC elithi kubotshwa mahlayana kwamalunga alo ngamapholisa. Ngethi yehlukane sikhangele ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe ezihlele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedalela abaphathi intambo elitsha. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.